Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 19 Ngcwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Amapholisa asebophe umpostoli oyithethe untombazana oleminyaka elithumilane owabhubha ebeletha. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uvule ngokusemthethweni inkampani elungisa umoya wokuphefumula wezigulane edolobheni Benile Mutare.
Sebenza gadalalu zam ukuthi kuhambe. Omunye umuntu nje yafika hluthule konke sokusebenzela impilo yakho yonke.
Osomabhizimusi bakobulawayo bakhala ngokuthi sebedlela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho ngalezinsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sebophe uHatirarame Momberume obikwa wayethethe intombazana eleminyaka elithumilane owabhubha ebeletha eMarange esigabeni seManicaland ngenyanga kaNtulikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMomberume okholo lwesipostoli obekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eMtare lamhla kodwa akasayanga ngoba amapholisa ayisithi asacwayisisa lolu daba. Usekhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi untombazana owabhubhayo ngu-Anna Machaya hatshi uMemory Machaya njengalokhu obese kusabalele enkundleni zokuxhumana. Unyathi uthi amapholisa afuna ukubopha uyise womuyi u-Edmore Machaya lonkosikazi wakhe uShayi Mabika ngoba baqambela amapholisa amanga ngomnyaka wokuzalwa kwakhe. Kusenjalo abenhlangothi ezishiyeneyo bakhuthaza ukubunjwa kwequla lengatsha zikahulumende ele-Interministerial Task Force ukuthi zisebenzisane ukulwisana lokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana, besithi ngoba ukuchiya lomsebenzi usenziwa ngabogatsha olulodwa njengalokho okwenzakalayo eZimbabwe kungasebenzi. Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni wokukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku yeZoom oqoqwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi ye-Female Student Network Trust wokudinga indlela zokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana ngaphansi kwesihloko esithi Ending Child Marriages in Zimbabwe, Unraveling Cultural and Religious Malpractices. Isiphathamandla sogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kwaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi obeyingxenye yalomhlangano umnumzana Ernest Chimboza, yena ongu Harare Metropolitan Provincial Development Officer, uthi bona njengabogatsha sebenze elabo ihlandla edabeni lokulungisa imithetho yokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana. Baya kwethulela abogatsha lwezemithetho lokwenzakala edale lephalamende.
Njengabogatsha sesenze imikhankaso yokuba kubekwe imithetho elikhuni ezokwenza abajeziswe kanzima abatholakala beyicala lokwendisa abantwana. Ingqobe isikwabogatsha lwezemithetho abazomele ihambelane leyo mthetho.
Kungalesi sizathu ke omunye wabangene lomhlangano umqondisi enhlanganisweni ye the AIDS and Arts Foundation TAF Zimbabwe umnumzana Emmanuel Gasa eqonqosele kwezokubunjwa kwequla labaphathi intambo bengatsha ezijiyeneyo ukulucazulula lolu daba lokwendiswa kwabantwana abantu becatsha ngokholo langemikhuba yesintu.
We are strongly second the elements of us as a nation
Ngiyawusekela umbono wokuthi kubunjwe leli qula lengatsha zikahulumende okuzokwenza ugatsha lunye ngalunye luzibeke umlando wokubona ukuthi kukhona okwenzakalayo kwaze kuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana kuleli lizwe. Hatshi ukulindela abogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi okokwenza lokhu.
Esinye isifundi esikolo semfundo yaphezulu se-University of Zimbabwe efundela izifundo zokusiza abanye zokuba ngu-social worker, unkosazana Moline Mukonowasha othanda ukwaziwa ngelokuthi Madzimai Moline, njalo elilunga le-Johan Masowe Echishanu eyisiphathamandla njalo enhlanganisweni ye-Female Student Network Trust, uthi ukholo seluphazamise impilo yamantombazana.
As a member of the Johan Masowe Echishanu,
Ngiyajabula kakhulu ukuba yingxenye yalomhlangano njengelunga leJohan Masowe eChishanu. Njalo ngizimisele ukutholiswa ulwazi oludingakalayo oluzongisiza ekuthini ngibe yisikhulumeli sabanye lami ebandleni lami abangenelisi ukuzikhulumela. Nganelise ukusiza abanye abayabe bebhekane lobunzima.
More of the girls from my sector be part of this platform and also contribute towards the change that we need.
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi, uthi isehlakalo sakomarange siyadanisa kakhulu, njalo ekhangelele ukuba abaphatheka kikho labalokhe belandela lomkhuba wokwendiswa kwabantwana bezojeziswa kanzima.
Sibuhlungu njengesizwe, njengabomama, sidinga ukuthi ijustice lapha kufuze ibonakale, sidinga ukuthi umthetho lapha usebenze njengomthetho.
Abenhlangothi ezinge nelumhlangano bathi okwenzakalayo kungasimendo kodwa kuyikudlwengulwa kwabantwana njengoba beyabe beleminyaka ephansi kakhulu, bekhuthaza ukubunjwa kwemithetho ezakwenza bagwetshwe kanzima batholakala belandela imithetho ephazamisa impilo yabantwana kakhulu amantombazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Meli Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni inkampani elungisa umoya wokuphefumula owezigulane edolobheni leMutare. Inkampani yeVerify Engineering ibikwa isenza njalo legasi yokupheka. Umnangagwa uncome linkampani esithi njengoba lezinsuku kulobhubhane lweCOVID-19 olwenza umoya weoxygen udingakale, linkampani izaphathisa kakhulu. Osomabhizimusi bakobulawayo bakhala ngokuthi sebedlela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho ngalezinsuku. Ngeviki ephelileyo amapholisa adubule abulala amasela amathathu ngemva kokucathamela amasela la ezama ukuntshontshela omunye usomabhizimusi okumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu elegolide. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Maviki wonke sokuyinjayelo ukuza imbiko yokubanjwa inkunzi kwabantu ngabahlomileyo ngembhobho bethathelwa imali lempahla ebiza imali eningi ngamasela agqekezayo. Ngolwesibili ntambama amasela ahlome ngezikhali ezijiyeneyo angenela inkampani e-Adams Milling Company atshaya kabuhlungu umantshingelane bathatha imali badla phansi. UMrs Adams ngumnikazi wale nkampani.
Sifonele ngamapholisa abo-3 ex-madabu kakusa kuyikuthi umnext door besebonile ukuthi ugadwet ubotshelwe, wagijima wabiza amapholisa eWescom. Babuya bathola ugade ebotshelwe isisefa basebethethe isisefa semali, bathatha lenyama efrijini, bathatha le TV. Isisefa lesana sikhulu, siweya more than I think a ton, but kuthiwa sifakwe ku underfeet. Esisefeni lapha bekule 19,000 something US dollars.
Umnumzana Xolani Dube wevinkile elithengisa ukudla okuphekweyo eleslife pizzeria uthi okwenzakalayo kazake akubone kobulawayo, yena ke sehlalela evalweni.
Osomabhizinisi bonke bathwele nzima kunje njene abungasakwazela khwila ngayilipha abakucabangela lona. Njalo kathi sesiphakathi kwemkhuhlano nalo iCOVID-19, akula business ehamba kuhle. Uyabusebenza gadalala uzama ukuthi kuhambe, omunye umuntu nje afika ahluthule konke sokusebenzela impilo yakho yonke, and then into yakhona ngani yaqhubeka kodwa kathesi izinto zime manzonzo
kunyanga ezintathu edlulileyo izigebenga ezidlomileyo sabamba inkunzi zathathela imali eningi inkampani yokuthumeza imali eyemkuru ukwenza naphesha ziphofu usebenzela enye inkampani yokuthumeza lokutshintsha imali
into le yama-armed robbers sisesabisa kakhulu ngoba mina nginje nisebenzela imoney remittance so we feel ukuthi asisekho safe anytime sesisesaba ukuthi njengoba ugunmen lawa bengena anytime bengasibamba lathi so sicela ukuthi amapholisa sibili angene ku-full force sibili asidingele lawa ama-armed robbers sibili babanje bafake ijeli lathi sibe safe emphakathini
abanye osomabhizinisi sebelala okomvundla ngokwesaba ukubanjwa inkunzi umnumzana Blessing Vyton unenkampani yokuthengisa amafriji uthi usevalweni laye ngokwesaba izigelekeqe esezigcwele kobulawayo
sokusesabisa lokuhamba yazi lokuthi ivele imali uyigcine ngoba mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengabe bevela kuko-South Africa ngoba into leyo isuke singelayo abantu laba silabo ezindlini sihlala labo siphila labo khona lapha sihamba abanye bakhona sidla labo izimali zakhona zona lezi ngoba uyasola ukuthi umuntu ule mali ule moto ezinhle ukuthi imali uzithatha ngaphi
isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Bednico Ncube ugcizelela amazwi kaVyton
ama-armed robbers la ngabantu abahlala phakathi kwabantu abalocal abayaziwayo abantu abethu abafowethu so sibonga ukuthi ngokusebenzelana lozulu abaningi bakhona babanjiwe amakhezi amaningi more than 27 cases akliwe kodwa sigqugquzela uzulu kakhulu ukuthi aziripoteni abantu umuntu uma ngumakhelwane wakho yabe ukwazi ukuthi uhlala njani kasebenzi kodwa uhlala ebuya lama fridge endlini etshintsha izimali etshintsha izimoto etshintsha abangane tshelana amapholisa zonke lezo zinto sibabuze ulakho ukuthi usitshele futhi ungakhuluma ukuthi ngobani ufihle ibizo lakho ngenxa yokuthi ungaripoti umakhelwane sungahlala nzima
u-inspector Ncube uyaphambili ekhuza izigebenga ezibamba inkunzi ukuthi sizabakhalela insimbi kumbe uhlamvu luyakhala ekhanda
kodwa thina njengamapholisa were saying were hot on the heels of ama-armed robbers even laba abafisa ukuthi bathatha ama-chance bangene kuma-armed robberies they should be warned it's not a good business lizabanjwa
kumaviki asanda kwedlula amasela agqekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula owesifazana obesebenza lapho wafa abamba njalo abathwele imali yezitolo zakwa-Choppies e-Parklands athatha amatrunk emali ayisikhombisa babuya bathatha imali kwinkampani ethumela imali yemkuru aphinde athathela imali njalo abamabhizinisi amancane abaningi kunye nokungenela izakhamizi betshontsha impahla amapholisa axwayisa uzulu ukuba aqaphele azilondoloze alimuke izigelekeqelezi ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda
abesifazana beZimbabwe bachayele ihlombe eleZambia ngokukhetha unkosikazi Mutale Nalumango ukuba ngumsekeli kamongameli kaMnumzana Hakainde Hichilema kukhetho lusanda kwedlula okunengi asikuzweni kuAnastasia Ndlovu ekobulawayo
ugcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho e-Electoral Commission of Zambia umnumzana Isau Chulu nguye owethula isaziso emsakazweni kamabonakude oweZNBC esithi abesifazana beZimbabwe bamukelela impumela le ngenjabulo yokuba owesifazana nguye osethole isikhundla saphezulu sokuba ngumsekeli kamongameli komakhelwane ilunga ledale lephalamende kobulawayo jikelele unkosikazi Jasmine Tofa uthi okwenzakale eZambia kuyinto ebukekayo abafisa ukuba ngabe iyenzakala nakuleli
ngithabele lokho kwenzwe eZambia ngibona upresident weZambia ukhethe ukuthi umuntu ongumama ukuthi abe nguvice president weZambia uyathokozisa kakhulu ukubona ukuthi omama labo bayanakekelwa lokuthi upresident weZambia uyatshengisela ukuthi umuntu ongumama lingxenye lelizwe leZambia Zambia. Gaisi kukuti bage basala panzi bachugana. Into enche kakulu. Kuya tabisa loko sifisa ukuthi kube khona lakho. Konoko lapha eZimbabwe.
Ilo ngale Mthwakazi Republic Party emguza ku Provincial Executive Committee. Unkosikazi Zodwa Nkiwane uthi okwenzakale eZambia kubapha ithemba lempumelelo yabesifazana.
Ngijabule kakhulu ngokhetho lwaseZambia ngoba lusiqhuquzele kakhulu thina omama ukuthi singazideleli sisebenze kanzima ukuze lathi siphumelele njengalo umama waseZambia. Kuyinto enhle kakhulu lokhu ukuthi omama labo bakhanye bephatha izihlalo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele uthi lokhu kubonisa ukuba amalungelo abomama asezaqakathekiswa eZambia.
Kuyasijabulisa kakhulu njengabesifazane okwenzakala eZambia lapha sibona uPresident Hichilema appointe uNalumungu njengo-Vice President wakhe ongumuntu wesifazana. Lokhu kuyathokozisa kakhulu, kuyabonisa ukubana amalungelo abomama azaqakathekiswa njalo sizaba khona sibe yi-part and parcel of leadership njengabantu besifazane ukuthi ukuthi lathi ama-opportunities endaweni eziningi kakhulu ku-leadership omama bazavela. Kuyajabulisa kakhulu okwenzakala eZambia. Siyafisa ukubana ngabe lokho okwenzakala eZambia kungaphinda kwenzakale nakuleli kwele Zimbabwe ukuthi lathi sibonakale omama besiba khona ku-presidium. Because uma sikhuluma kanje kwele Zimbabwe u-president president vela kula muntu ongumama ngoba bavota omama were being excluded. So iZambia yenza kahle kakhulu to include abantu abangomama beze benike uNalumungu opportunity of being a vice president. Siyakujabulela kakhulu lokhu njengabomama.
Unkosikazi Linda Sibanda ophatheka kwezombusazwe uthi ukhetho kaNalumango ukhuphule izinga labomama eAfrica.
UVP omutsha okhethiwe ongumama eZambia ngiyamhalalisela ngoba usikhuphulile singomama, usitshengisele ukuthi lathi singomama hayi sigakathekile. Ngimfisela okuhle njalo siyambonga ubaba upresident weZambia ngokumkhetha umama lo ngoba utshengise ukuthi khona ule faith lo muntu wesifazane. Besicela ukuthi abuse kuhle eZambia khonale njalo athole ukuphakanyiswa akufaneleyo okumfaneleyo njengomama. Angakhangelelwa phansi njengokuthi ngumuntu wesifazane ukuthi ngu-VP ilizwe likhulu umuntu ongumama yena angiyeke awenze umsebenzi wokuthwala ilizwe. No, she is capable. Nxa upresident embone efanele ukuthi abe nguvice wakhe abe ngumsekeli wakhe kutsho ukuthi uyambona ukuthi khona ulakho ukuliphakamisa ilizwe leZambia. Siyabonga singomama zimfisela okuhle kakhulu njalo angasiphathi ngeze isikhundla sakhe angasiphambanisi ngoba lokhu kuzaletha ukuthi khona aphambanise yena ngomsebenzi wakhe njengo-VP. Kuzayenza uthi nxa ethukwa inhlamba zakhona ziaffecte omama bonke. Otherwise simenzela amhlophe njalo siletha ukubonga okukhulu ngokuqakathekiswa singomama.
Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokuthi umongameli welizwe wengeze ukuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Umbukiso wezamabhizimusi okuthengiselana ubukhangelelwe ukuthi ube khona kusukela mhla ka-23 Ncwabakazi kusiyafika mhla ka-25, kodwa usudluliselwe phambili usuza kuba khona mhla ka-21 Mpandula kuze kuyofika umhla ka-24. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ngalezi nsuku zobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba eAlgeria selethese icala amaxuku abantu avela kwele Morocco lele Israel. Icala lokulumathisa ochise izizalwane zakwele Algeria eziningi zafa. Umongameli wele Turkey umnumzana Recep Erdogan usethembise ukuba ngumlamlankunzi empini yesigaba seTigray kwele Ethiopia. Amalunga enhlanganiso yeSoweto Canoe and Recreation Club athi afuna ukuqhelisa umdlalo wemkhumbi owandise udlalwa ngabamhlophe kuphela kulelo lizwe ukuze ufinyelele abensundu. Ukuqutshwa kokhetho lakwele Zambia kubikwa kukhokhelwe ngabasakhulayo abavote ngobuningi njalo balinda amavoti abo ngemva kokhetho ukuze kungabi lokuqilibezela. Lokhu sekuchiyele inqobe abasakhulayo beZimbabwe labo abazabhekana lokhetho ngomnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda endawonye losakhulayo webandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Collins Bajila onguye osungula lingqoqo.
Iningi labo sokungabantu abaphila ngokuzisebenza okudala ukuthi bengabi laso isikhathi esinye abasibeka eceleni ukuthi balwele izinto ezifana lamalungelo, balwele izinto ezifana lezinto abazikholelwayo mhlawumbe kwezepolitiki, mhlawumbe ivini lakukholo olwesiKristu. Abantu abaningi abeZimbabwe isikhathi sokukwenza lokho abaselaso ngoba abantu abazisebenzayo. Okuyikho abakufisayo ukuthi kube khona empilweni kungenelisa ukuthi kubaphilise khathesi. Abantu abatsha baseZimbabwe balakho ukuthi bazimisele badale inguquko abayifisayo njengalokho kwenziwe ngabantu abatsha baseZambia.
Yeah, nantu daba mnumzana Sibanda, wena uthini? Ubona kungenzakala yini eZimbabwe okwenziwe ngabe sakhulayo beZambia?
EZimbabwe njengoba umnumzana ubhajile sitsho singani sesilenkinga kancane masikhangela kwembali. Uzathola ukuthi abantu esibahlonipha kakhulu abanjengabobaba uJoshua Nkomo, abanjengabo Jason Ziyapapa Moyo, obaba uDabengwa, Alfred Nikita Mangena, labo Robert Mugabe baqala iactivism lokusebenza ukulwela ilizwe lenkululeko lokumela izifiso zabo lezinto abezifisa bengabantu abatsha bebancane. Bazimisela baze bahamba abantu abatsha besiyalwela ilizwe. Ilizwe leli abantu abalilwelayo ngesikhathi sabo besilwa babengabantu abatsha. Kodwa kade sisile sile generation esingasela ndaba kangako lezinto eziqakathekileyo esinjemenje ngamalungelo. Sesile generation ekholisa nje ukuthi ungayinika ifoni itshone kuTikTok, ikholisa ikusocial media. Abaselazi abasazihluphi ngezinto eziqakathekileyo ezidetermina elakusasa labo. Yilihluphe endilubona kakhulu eZimbabwe. Futhi khona ukuthi kuthiwe eZimbabwe abantu abatsha abaningi bafundile. Ngibona kuyi-disadvantage kakhulu ngoba bafunde izinto esizifundileyo, izinto esingasenzi siqakathekise ikusasa lethu. Bese kubuya labe umbono otsho ngumnumzana uBhajila uqakatheke kakhulu ukuthi uma kule nto eyesenzakalayo yikudismantle kwe-economy, ukuwa kwe-economy kwenza lo abe ngumasiphandila. So akusela muntu ongambiza ukuthi asihambe nini bantu abatsha seyitoyitoya. Ungavela utshe njalo ukuthi asihambe ni seyitoyitoya simele amalungelo. For example, into elula njengokuthi asilagets sihambe ni seyitoyitoyela ugets bakubuza ukuthi uzasinika malini, akhona yini ama-$30 njalo sizathola yini utshwala. Embona kusakungumsebenzi onzima kakhulu ukuthi senze okwenziwe ngama-youth eZambia.
Ye mnumzana Bajila, siyabona ukubana bakhona abasakhulayo abangakaze bevote njalo okuthiwa bathi bona ngingaze ngiyevota umsebenzi ingatholakali ngiyabangicitha isikhathi sami. Uthini wena ngalo?
Silalo uhlelo esengingangena khona emagumeni abantu lapha ngilabanye osowethu sihamba siguduza sicela ukuthi abantu behambe bebhalisa ukuvota. Kule mihlobo eminingi yabantu abalezi zathu zabo abanye yibona
nabo bachoya bathi bona ukuvota akusoze kubalethele imisebenzi lalokhu lalokhu yana abanye ngabathi bona balenkolo ezinje lezinje ezidala ukuthi bengayivota kodwa bese kusiba khona abanye abafisayo ukuthi behambe bebhalise ukuvota kodwa bangelalwazi abanye baye bekubuza ukuthi kuzavotwa nini kuzavotelwa bani kubhaliswa ngapi lezinto ezinjalo nje okuqakathekileyo ukuthi amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimele zodwa abamaphephandaba abamaradio abamathelevishini bakhulume ngalizwi linye ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa lithemba nxa ama-political party wonke ezakuba le ndlela yokuthi sifuna ukusebenza ndawonye ukuthi sicele abantu ukuthi behambe bebhalise ukuvota singakafiki kusibanga sokuthi bazavotela bani kodwa sibaceleni behambe bevota okunye njalo kube yibo abantu abatsha abanikezwa umlando wokuthungamela lezo nhlelo zokuthi kuhanjwe kwebhaliswa ukuvota lathi kwaye kwaba lezikhathi esaba khona ngama first time voters lapho engangikhona kwakuqakathekile ukuthi lami kwaba khona abangikhethayo bangibona ukuthi ngancedisa abanye sowethu behambe bebhalisa ukuvota kwaba njalo ngiyakholwa ukuthi alubana i-electoral commission ingaphume emahofisini ngezikolo emakhaya emadipa ibuye lakhona apha emadolobheni bengene emashopu ephambili kwamagrosa lapha bekhona bethi bantu bhalisana ukuvota sizabona ontanga abantu abaningi bebuya ukuzobhalisa ukuvota
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibanda usitshela ukuthi wena uthini ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Bajile
ngivumelana laye ngithanda ukugcizelela futhi njengomuntu ongumfundisi ukuthi lamabandla ezokholo aqakathekile kakhulu ukuthi afundise abantu emapulpit lapha ukuthi kuyile responsibility yabantu abakholwayo ukuthi sihambeneni siphatheke kunhlelo zokwakhiwa kwelizwe ezinjengokuvota so ke kuqakathekile ukuthi kumkhankaso lo otshiwo ngumnumzana uBajila labafundisi labo bakhokhele lama-youth leader amachurchi lawo akhokhele ekukhuthazeni abantu ukuthi bahambe bayevota
lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Decent Collins Bajila kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lama Warriors umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama Warriors uZdravko Lokravski uthi iqembu leli lingedlula kusigaba sezibaya kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo nxa lingaqhuba amalungiselelo alo ngemfanelo intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma mayelana nempumelelo yokuhlelwa kokuba amaqembu azadlala njani kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo, umqeqeshi weqembu lamaWarriors uLogarusi Chute ebholeni lakulezinsuka kula qembu okungathiwa liqine ukwedlula amanye kumbe kumele lesatshwe ngamanye.
In our group, if you look on the papers,
kusiba sethu ngakhangela ngokwephepha uyakuthi iqembu leSenegal yilo elizanqoba kodwa ibhola lidlalwa enkundleni hathi ephepheni.
Also good
kuzamele siqedelane enkundleni kuhle njalo kuba umhlubulo weCOSAFA lumelwe namaqembu amabili athi eZimbabwe kanye neMalawi okokuthi mhlawumbe elinye lakhona lingadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano okungaba yinto enhle kakhulu
iqembu leZimbabwe lifake kusibaya sika group B ndawonye leSenegal iMalawi kanye neGuinea uLogarusi uqhubekele phambili wathi yena uzadala umehluko ekuphumeleleni kweqembu leZimbabwe ukuba lizaqhuba njani amalungiselelo alo awuyadlala kwele Cameroon.
What we have to do as a Zimbabwe.
Okumele sikwenze njengeqembu leZimbabwe ukulungisa amaphutha abekhona umncintiswano edlulayo. Kumele siqale amalungiselelo ethu masinya ukuze kuthi kufika imidlalo sitholakale singabantu abahlome baphelela. Sesisike isikhathi sisithi silabadlali abezinga laphezulu njalo ngokubona kwami lesi yiswe isikhathi sokuthi baveze ikhono labo. Nginethemba lokuthi sizamangalisa abaningi abangakholelwa kithi.
Kusibaya sika group A kule qembu le Cameroon okuyilo eliqoqa umncintiswano we AFCON 2021 kube le Burkina Faso, Ethiopia kanye le Cape Verde. Kusibaya sika group C kule qembu le Morocco, iGhana, iComoros kanye le Gabon. Kusibaya sika group D kule qembu le Nigeria, le Egypt, le Sudan kanye le Guinea-Bissau. Kusibaya sika group E kule qembu le Algeria, le Sierra Leone, le Equatorial Guinea kanye le Ivory Coast. Kusibaya sika group F kule qembu le Tunisia, le Mali, le Mauritania kanye le Gambia. Amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane imiklomelo yazadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ndawonye lamaqembu amane azaqeda imidlalo yezibaya le miklomelo ethe thuthu kulawo azabe ehleza endaweni yesithathu. Umncintiswano we-AFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kanhlolanja. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00.